Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 12 kuNhlangula 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Usikutata laba abazalundisa ukuba bathumele amapepa abo.
IZimbabwe Electoral Commission kutaza abazancintisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amapepa abo masinyane kudalene nomination court.
Ikhazi yona ila esithi ngamavolontiers ababuyayo bazifaka phambili ukubana labo le-transmedia le-4200 lize lonke.
Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine. Amabandla aphikisayo athi iphazi yenza okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikutaza abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngcwabakazi ukuba belungise masinyane amaphepha abo azahlolisiswa lidale le-nomination court ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Rodney Kiwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission njalo engumsekeli wekomishini le utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba kuqakathekile ukuthi abazancintisa belungise kahle amaphepha abo kusese lesikhathi kungakafiki umhlaka 21 Nhlangula. UKiwa uthi laba abafuna ukuncintisa balakho ukuhambisa amaphepha abo kungakafiki usuku lolu.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Usikuthatha laba abazancintisa ukuba bathumele amaphepha abo bakuthi zeni ukuba bazela amaphepha abo kathesi.
Kiwa wethule inkuthazo le ngesikhathi ibandla leZANU-PF lilodwa eselivezele uZulu amagama abazancintisa kukhetho lwamakhansila, amalunga edayela ephalamende kanye lolukamongameli. Umnumzana Admire Masikati okuhlangothi lwabatsha kubandla leli uthi bazalungisa amaphepha abo ngendlela efunwa yiZEC.
Abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuzayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gada lalo ukuthi awini xa esengikela namanye amabandla abekhona ukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU-PF liyenze kuhle.
Amabandla aphikisayo akhanya lokhu edinga abazawamela ukhetho oluzayo, kodwa athi azahambisa amaphepha kudale le-nomination court ngendlela ehlelekileyo ngeviki ezayo. Okubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirie Denga uthathisa ngalokhu.
Lokho kukhulunywe yizethi ukuthi abafuna ukukhankasa ekhethweni sebengaqala ukuhambisa amaphepha abo ukuze ehluzisise yizethi belungiselela i-nomination court. Yinto esemthethweni kakhulu njalo njengebandla lathi yinto esikhangeleleyo ngoba abanye benqabesazi sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kuma-province angafika 9 out of 10. So kuma-province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu.
Umnumzana Kuda kwashe Zulu okubandla le-Alliance for the People's Agenda apha uthi sebelungisa amaphepha abazawahambisa e-nomination court.
Ngizimisele ukuthi ngihambisa amaphepha lawo e-court ngolwesithathu iviki ezayo ngoba akula ngenye indlela esingayenza ngaphandle kwalokho, ngoba kumele siwuncintise umbuso khona, sibancintise laba abadala sebekhulile kungene thina emahofisini ngoba labo bahambe impini isikhathi besabancane. So lathi sesiyenza khonokho abakwenzayo, we are following their footsteps.
Umnumzana Ebert Chamuka webandla le-People's Unity Party uchasa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Abanye esisebenza nabo ephathini yethu e-PUP sebeqedile ukuyenza i-clearance yonke into ifuna nomthetho, sebelinde isuku lokufaka ama-papers yabo ku-nomination. So kukhetho siyangena.
Amabandla phose wonke aseqalile ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimntodolozi Ndlovu.
abakhokhela inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe okucatshangelwa ukuba ikhokhelwa ngamapolisa ensida awe-Central Intelligence Organization kumbe CIO bathi balamalunga edlula inkulungwane ezine kwele Zimbabwe. Bathi bazisungulela inhlanganiso le hatshi ukuba ikhokhelwa ngamapolisa ensida. Kodwa abakumabandla aphikisayo bathi inhlanganiso le ingxenye yamapolisa ensida. Umnumzana Kuta Musanka okuhlanganiswa ye-FAS uthi banikwa imali ngabantu kanye lamankampani atshiyeneyo. Ulandula ukuba bakhokhelwa ngumnumzana Walter Tafumanei, omunye wabaqondisi be-CIO.
Silamahofisi ethu avondiwe lapho engikhona nethimu yami sibenzela khonapho senza ama-decisions e-FAS. So abantu labo nxa becabanga ukuthi hatshi i-said my duty to try ukuthi ngibakhonzise ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani i-FAS ezicintini? Sizakuthola sibili baningi kakhulu, i-district le-district lomuntu kuyefika la ku-provincial level njalo abantu bayahola. Imali yonke leyi lithatha?
I-FAS yona ila esithi ama-volunteers laba ababuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le-4200 lizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike lase izimadlana futhi bethole ama-airtime bekhona ukufona bekhona ukujaza ngecampaigna. Imali leyo sincedisa singathi nama-volunteers nje abantu abasincedisayo lapha nalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje ngemali esijiyeneyo. Sase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele siwafila singatholi lapho esingathi i-confident isofi engasilekisa ngemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende akutholi imali. Akutholi imali kulesifiso sokuthi sithole kodwa uhulumende akangenele okwepolitics ejeda liso lina liso behulumende so asilinike nasente so uhulumende kakafike.
Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khona ngale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhale ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi. Belikwenzelani khonokho?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu balabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le-opposition layo seyabona yathi i-strategy yayo kuthiwa yi-Brumango ukubeka luhlaza phandle ubeyelo phakathi. Batho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona balamalunga. Thina samalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hatshi njenge-organization yasibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabelunga lethu abazahamba besiyabhekela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-police station bekhayela ukuthi okay lo ukumaselethu ubuyile uza ukumaselethu ubuyile ngakho-ke basinika i-analysis. So khathesi silama-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe ngiphi nami yikho sesikwenzela kuphela and sasikwenza mgcini.
Umnumzana Kuta Musanka ukuhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe esekela ibandla le-ZANU-PF. Kasilelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Walter Tafumanei. Sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi hatshi bo i-FAS ayisiyo civil organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise izanu ukwenzela ukuthi bawina ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices e-headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le i-organization. Asithandabuzi ukuthi yingxenye ye-intelligence organization ngabantu abafuna ukudunga ama-election bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonokho ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonokho?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, le njongo yabo siyayazi. Ngalokho mahlabezulu asibeni lezibindi senze umsebenzi wethu singabuyele emuva njalo singathanda udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la ngoba sebebonile mpela ukuthi lonyaka bazabamba insiba zejuba i-Triple C lo-President Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi ayi abazimelanga bazalwa yizanu njalo babe imbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu kodwa-ke sizanqoba noma besenza imicimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC sixoxela ekobulawayo. Zithwele nzima izakhamuzi zemcwazini esiqintini seMatopo esobelweni seMatoren South lapho masela azenzela uMathanda etshontsha izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7 u-Ezachisa Sibanda.
Kusukela ekuqaleni kwalo umnyaka sokula madonga afika amakhulu amane 400 okubikwa ukuthi atshontshwa kulesi sigaba iningi selilala liqutile komvunda lilinde izifuyo. Ugogo Magazela uthi amasela atshaya avala isipa sakhe sababobhemi.
Ngibatshontshe busuku kade wava ufika amadonga afika.
Utshontshelwa mangaki wena?
Mina ngitshontshele 7 kondo yawube khona lapha ephumula lebhelevile but-ke sihambe se-reporter kwesinye isikhathi ungaripoti uzokutwade nga-3 months. Ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki ababuzi uyahamba umuntu nje watshontshile ahambe la amasela abaleke athe amapolisi hhayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqakathekile ngoba ayasinceda.
Esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamanje sebengenela lenkomo zakhe.
Hayi kutshontsheni bayatshontsha ngabuzi ba kathesi basanda kungitshontshela inkomo ezimbili angathola kuphela amabhera kunye neceleni komgwaqo. Akulo sokwabantu njengamapholisa ngisengaripota kakhulu akula muntu ahlelele kwambamba akula
liyakhala lepholisa lesigaba umnumzana Never Chuma.
Hayi lathi izifuyo zivele ziyaphela kuphela kakhulu zidonki inkomo yebakwenza kodwa hhayi akuvamanga ukuthi kulandele kani idonki yizo esezibhelile kakhulu abantu bakhalile indawana indawo yonke nale abanye abasela vele.
Usobhuka umhlanga weMcwazini Village ufakazwa ngolahlekelwa kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala abantu izakhamuzi sesihlalele evalweni amasela asebhakile lapha kusafuywa la kuqiniswa kusafuywa njengamadonki haya ayaphela ngesikhathi sisiba la madonki la ngabe namhla abantu kabathwala nzima ukwenza imisebenzi yabo kodwa awasozibona umuntu ngazeyithenga sasiyakubingekho. Amapholisa asincedise lathi siyazama ukuthi sizincedise kodwa-ke siyafisa lokuthi amapholisa asincedise.
Kwabotshwa umuntu wephumula kobulawayo kunyanga ezimbalwa ezidlulileyo owayethengisa inyama yedonki. Abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwe uZulu. Usobhuku uyaphambili egcizelela ukuthi kungenzakala ukuthi uZulu wakobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki.
Lo uzathenga kwesikhathi yathenga inyama ungayazi ukuthi ngaphi isiyiphisipisi ungakazi ukuthi ivele ngaphi. Ingozi yona le siyezwa kuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangenele manje ngala kungeneki ngaphandle nxa kokuthi uhulumende engancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa kokuthi azwakele kukanje kula mapholisa
ababulala
babulala sile ngoba labuye bezwa bekhuluma ukuthi lapha vele asifuni umuntu olobumbulu bakhe bajenjani bathi asifuni umbumbulu ya.
Isikhulumeli samapholisa esabelweni seMatoreng South, u-Assistant Inspector Moyo uchazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapholisa eMatoreng South sithanda ukukhuthaza uZulu ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekhezi bananzelele kakhulu izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Silabo abatholakeleyo eSontala sebequlwe indlebe okwenza ukuthi abantu abanikazi behluleke ukubananzelela. So basofanini kakhulu izifuyo zenu kuzigeke ngalezi sithi ingalo yomthetho izalibamba.
Izakhamizi zicela uhulumende angenele ngoba amapholisa sehlulekile ukubamba amasela njalo zithi azikwazi ziyalimangani lo nyaka njengoba amadonki esephelile. Ngiyimele Studio 7 ngisemncwazini eMatopo igama lami ngu-Ezachisa Sibanda.
Sekungeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Silvio Berlusconi wayengumkhokheli wakwele Italy ngasekho. UBerlusconi wayesaziwa ngokuthanda ukukholisa emaphathini lokuya emacansini labesifazane abaningi ubhubhe namhla. Akwaziwa ukuba ubulewe yini. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sokulungiselelwa umngcwabo wakhe. Kulabantu abalitshumi abagoqela kade betshada abafe engozini yomgwaqo kwele-Australia. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba imoto kade behamba ngayo ebithwele izethekeli ibhewuke entabeni okulenkungu e-New South Wales izolo ebusuku. Usebotshiwe obetshayela imotali. Sokuhlengwe abantwana abane ehlathini kwele-Colombia abahlale egangeni okwenyanga ezingamathumi amane kulandela ukuwa kwendizamtshina akade behamba ngayo. Abezindaba abe-Reuters bathi abantu bamangaliswa yikusila kwabantwana laba okwesikhathi eside bebodwa egangeni. Bayalwa okumangalisayo kule-Sudan okulempi yomvukela. Kulamazwe ambalwa azama ukulumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eZimbabwe bakhuthazwa ukuba besebenzise ngonanzelelo imbawula ngesikhathi samakhaza. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbawula zibulala abantu abaningi minyaka yonke ngoba kayisetshenziswa kahle ngozulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembawula ezindlini kuvaliwe iminyango lamafasitela kwenza ukuthi ikhiphe umoya obizwa ngokuthi yi-carbon monoxide ohitsha umuntu acine elahlekelwa yimpilo esebuthongweni. Zithi lokhu kungenxa yokuthi i-carbon monoxide igcwala masinya ukwedlula i-oxygen ephefumulwa nguzulu, kungakho iyingozi nxa kuvalwe indawo ezingenisa umoya ovela phandle. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo, uchasisa ngokusetshenziswa kwembawula ezindlini.
Uyaxwayisa ukuthi linanzelele ekusebenziseni imbawula. Imbawula zingaphambanisa into eziningi. Nxa kuyukuthi imbawula le ele-coal eningi livali bese livale emnyango lithi liyalala ebusuku, iyingozi empilweni zabantu. Kumele abantu basebenzise imbawula nxa sebesiyalala, imbawula zifakwe phandle zingaze kwalalwa kuvalelwe endlini. Lezi zona ezenziwe ngekhowulu vele umnyango lasemini ungaziwavalwa.
Umongi umnumzana Thulani Mahlangu uthi intuthu ephuma emalahleni embawula iyabulala nxa umuntu engayihotsha.
Imbawula ziyingozi ngoba zile ntuthu ebizwa kuthiwa yi-carbon monoxide. Li-carbon monoxide ayizwakali umnuko kodwa iyabe ilokhu isiba khona. Njengoba abantu abaningi bevala iminyango, bevala lamafasitela nxa bengangena endlini, kutsho ukuthi umoya esiwujayeleyo awusangeni endlini, kuyabe kutholakala leyo carbon monoxide kuphela. I-carbon monoxide ingangena emzimbeni ayiphumi, izahlala lokho ikhona okugcina kubangela ukuthi umuntu afe ngenxa yokuhotsha lintutho okuthiwa yi-carbon monoxide etholakala ezimbawuleni.
Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kumele benanzelele lapho ababasela khona umlilo labantwana ukuze kwenqatshelwe ingozi.
Sokuyisikhathi somqando, sinanzelele into zomlilo, sinanzelele lapho esiphasela khona imlilo. Iya kula nto singayenza vele siphakathi kodubo. Asila mali zamagetsi, amagetsi akhwela. Uzimanti siyabona kuthi ize siyakhweza. Njalo ikhweza wona amagetsi angikhona engekho. Nxa engekho kunzima ukuthi siphonge ukuhlala kungela nto eyenziwayo. Abantu begcina sebecabanga ukuthi khona badinge lezo nkuni babasemambawula bafake ezindlini.
Unkosikazi Melissa Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu kumele benanzelele ukuthi abalali lembawula ezindlini kanye lokuvala ngci ugcine kungangeni moya.
Nxa sikhangela khathesi sesingene esikhathini somqando, kodwa okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lokuthi sikwenze nxa sisebenzisa imbawula yokuthi akumelanga sivale endlini kungangeni moya ngoba kuyabulala, ikakhulu i-coal. Siyananzelela ukuthi iningi nxa lifake imbawula liyavala umnyango lamawindi, abanye baze balale ubuthongo bengacutshanga imbawula okuyingozi kakhulu, abanye basuke bafiyele ebuthongweni.
Ingcwethi lezi zithi akumelanga imbawula zifakwe duzane lezigqoko lokunye okufanayo. zithi akumelanga uzulu alale endaweni okulembawula ngoba kulula ukuba bebulawe yintuthu engakhanyiyo i-carbon monoxide. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi enkayi esabelweni seMatabeleland North bakhala ngentengo yempahla ekhuphuka phose nsuku zonke kanye lesivuno esingathola lutho lonyaka. Bathi uMangoye uselala eziko, kubika uNodaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yikugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTorhwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesihluphele, siyahlwele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise. Awula mali izitolo atesinto ngakho la mafrayi ngakho la alubhethu sifikela kuthiwa $3 amafutha athiwa $4 abanye bathi $5 njalo ukuthi abe uhulumende yakwenza ukuthi i-price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asinesifisa ukuthi ngakuyehla izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avele kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele hhayi sivuna ngakulalutho emasimini, so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikusweleka kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyikisilawubonti abanye umuntu lefemili vele kakuzanga azuzelweni igogogo ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhokhi ngoye susidlala zindumba zona ezoqeda idubo bona ukwa la mafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa yikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kona bethengisa something bezothenga something eshop uyabesebenze somewhere wasebenzela enxanye uchise dinner enxanye ugamulile enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidilivelela inkuni khona bezokupheka ngama five years umuntu khona bezokuthiwa yimali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula amahulisela amaningi kathesi vela njenge-ecocash iyabe iphezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodwa uthi vele lo lanxa uyithwele ngefoni yawufaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sesifisa ukuthi nxa kungaba lamaloan sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalise ishopu yakho, uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyakuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabeyikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-women's Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke zonke isikhathi senu balaleli be-Studio 7 nakasizwe ukuthi lamhlanje lithini ngalokhu elikubhekane lakho njalo lokubengelela izihlobo labangane.
Salibonani, salibonani Mahlaba Zulu. Igama lami nguPhathiwe Sibanda, ngikhuluma ngikwele South Africa ngokokuhlala. Uhluphe engibhekane lalo okwamanje ngilo mne wethu owabotshwayo eBotswana uzedonsa inyanga. Kodwa ngiyabonga ukuthi izakhamizi eziduze nami labangane ayi bayangincedisa kakhulu ukuthi singenza njani ukuze aphume. Yena-ke wabotshela ukuthi wayehamba ngemoto elomuntu ongelazincwadi babupha bonke abantu ababephakathi kwale moto, kodwa yena hayi icala akalenzanga. Izincwadi nje zalabantu ababehamba labo yilo kuphela uhlupho engibhekane lalo okwamanje. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke, ngibingelela umntanami Admire Moyo, ngibingelele umama wami ekhaya umama zala wami, ngithanda ukudlala laye ngithi ngusihluzeni, usihluzeni kamadlela. Ngithanda ukubingelela ugogo wami Mahlomuka osekhaya entunungu esigabeni sasePlum Tree, uNyoni umfana wembuzi zami oyelwisa inkomo zami ekhaya, uDaniel Ngwenya umntakamama zala ezindala njalo.
Salibonani, mina ibizo lami nguSithabile Nkomo, ngihlala koBulawayo eZimbabwe. Into esihlupha lapha koBulawayo bakithi yikuwa kwaya kwamandla edola esithi RTGS. Sesihlutshwa yikhonokho ukuthi uze uthenge isinkwa sakoProton sokumele ube le 10,000 bonds ukuthi ugade umthova ukuze uyefika koBulawayo. I-10,000 bond. Sokusitheza ngamakhanda kakhulu i-speciality lesilabantwana abafunda enzikini yedorobha, ngoba ukuthi umntwana agade ekuseni esiye esikolo agade ephenduka sokumele abe le 20,000 bond, okuyimali enzima kakhulu ukuthi uze uzibone usibambe imali engange 20,000. So yinto esingathi isihlupha kakhulu kokuthi kusiyaphela linyanga kaJuni asikwazi ukuthi kuyabe umthova usuyimalini, ngoba sikhuluma namhlanje nje isinkwa siyi 10,000 umthova uyi 10,000. Ngiyabonga, ngibingelele kuyo yonke imuli yasephela ndaba koBulawayo. Ngibingelele kunye labantu abami. Ngiyabonga.
Igama lami ngubekezela Ngoma, ngihlala koBulawayo. Izinto current zizinzima ngenxa yama-exchange rates landlani laba, kwenza kube nzima ukuplana for whatever, particular labantu abalezimali emabhenki landlani lama-prizes suddenly seyahayikile. And amanzi asilele ezweni lethu la, amanzi ashota, lamagezi akunzima, hopefully kuzalunga one of these days. Currently hayi, ngingathanda ukubingelela abantu abami lomede aba my two boys and the wife aba it's okay, thank you so much.
Le yimbono yabalaleli be-Studio 7 bakhuluma sile abantu. Nxa ufisa ukuthi ungene kunamba ke ukhulume labantu, thumela i-audio yakho kunombolo ethi 202-394-4872. Wathi ngiphinde njalo lapho ke wabhala ngelahle kumbe ngokunye umubhala ngozwani, nanso khona ngapho ke nxa ubhala enhlabathini ubhala kuzwakale phela 202-394-4872. Lingakhohlwa njalo ulive talk namhla sikhuluma ngokunikwa kwamuyi undawaningi sithole isicoco sobuqhawe belizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye besilazo. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abancintisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalele nomination court. Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine ezigabeni ezitshiyeneyo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthembo Simba uKeeps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.